VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 18 Inkwenkwezi 2019, nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu weZimbabwe useveze ukuthukuthela phezu kokucetshwa kwamagetsi okuqale ngeviki edluleyo njalo kukhangelelwe ukuqhubeka okwesikhathi eside. Iningi labashayeli bezimota elizweni lithi lilokhu lifolele amafutha epetulo emagalajini ngoba elokhu esilela noma nje uhulumende esithi asekhona elizweni. Iningi labasekeli be-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lilokhu lisola umkhokheli webandla le-MDC ithi uNkosazana Thokozani Khuphi ngokuthi athi nguye osokumele akhokhele lelo bandla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. UZulu weZimbabwe useveze ukuthukuthela phezu kokucitshwa kukagesi okuqale ngeviki edlileyo njalo kukhangelelwe ukuqhubeka kwesikhathi eside. Inkampani kahulumende ebona ngokusetshenziswa kwamandla kagesi eZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company SAET, isitishi sayo seKariba Power Station asisenelisi ukuphehla amandla anela ilizwe lonke ngoba idamu elikhulu leKariba selilamanzi amalutshwana. Ngokunjalo inkampani le ithi isivala ugetso kwamahola alishumi ngelanga elizweni lonke jikelele emizameni yokuwalondoloza. Izesa yethu le uhlelo lwamhla oluveza ukubana izacitsha ugetsi ngaphi lokuthi isikhathi bani. Uhlelo lolu luzaphatha uZulu jikelele kanye lamankampani. Isakhamuzisa kobulawayo umnumzana Msomi Mlilo uthi uZulu usethwele nzima.
Emangweni wethu lapha silezikolo lapha ezinabantwana abafundayo abasebenzisa amakhompyutha. Nasikhangela kuthiwa 8 hours, asikwazi ukuthi 8 hours lezi ziza affecta i-night kumbe ziza affecta i-day. Nxa zi affecta i-day kutho ukuthi ama-lesson la amakhompyutha abantwana abasoze bebesawa-attenda ngoba amagetsi azabe engekho. So bazabe sebephila nge-theory kuphela, i-practical kutho ukuthi akusoze kuye kusakwaniseka. Yeyinye i-effect esiyibonayo ezasihlasela.
Emisebenzini yezandla lapha kuliphazamisa ngayiphi indlela?
Emisebenzini yethu yenyama lapho esisebenza khona siyithola inzuzo yokuphilisa izimuzi. Thina sisebenza emigodini okwenziwa khona igolide. Lapho kufuneka amagetsi sikulo kuzwayo ngoba emigodini esigebha kiyo kulamanzi. Amanzi apontshwa ngogetsi njalo sesipompile khonapho siyasebenza. Ezinye izinto vele sisebenzisa ugetsi kakhulu. Nokuproseswa kwegolide lona lelo ngaphandle komgodi kufuneka amagetsi ukuthi kuproseswe. Okuyikuthi kuzahlala i-8 hours kungela production ezindaweni esisebenzela kizo. Ngemva kwe-8 hours lezo ngakhangelisisa amanzi lana esikhuluma ngawo azabe lokhu egubhuza esiba maningi okuzayenza ukuthi kuzayengezelela amanye ama-hours kungaphithwanga litho phansi okunjengezitofu ezimumethe igolide lelo ngoba otherwise 4 to 5 hours uzabe usupompa amanzi akade lokhu egubhuza for 8 hours. I-production yangikhona izakuba nzima.
Umnumzana Msomlilo isakhamuzi sakobulawayo lapho-ke bekhuluma ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7. Uphinde njalo waxoxa lesinye isakhamuzi seNgwizi eMangwe District umnumzana Raphael Ncube, yena-ke uphila ngokwemba igolide. Uncube uthi ukucitshwa kukagetsi lokhu sokuzaphazamisa indlela yakhe yokuziphilisa.
Njengokubona kwami udubo zaqhubeka silalo owomnyaka owodwa kumbe oweminyaka emibili ngoba ungakhangelisisa uzabona ukuthi amanzi lawa awekariba dam asephansi kakhulu ukuthi sizahlupheka ukuthola abagesi kungikhona kahle. ewange unendubo ezikhona ezokuthi ama power stations kumbe ama units akhona kawasebenzi ngendlela esikhangela ukuthi asenze ngawo, abanye akhona afile besizothi azalungiswa njaninjani, kodwa awukabi nolutho olusithengisa ukuthi ulungiselele. Bese kuzoba lama small power stations anjengeminyathi yarare lawo Bulawayo ikhona i-power station. Kodwa esikwaziyo ukuthi ama-power stations lawa kawasebenzi njalo ukuze thathe isikhathi ukuthi ama-power stations lawa ase.
Uhulumende uke waphitsheka lapha eminyakeni esanda kwedlula ngodaba lwesola ezama ukwakha izitishi lapha lalaphaya. Soya ngaphi umdlandla wesola?
Indaba yenkohlakalo iludubo lapha eZimbabwe. Khathesi sivala ngendaba yeZilara, sivala ngendaba yeZesa, indaba yenkohlakalo eyasihlupha. So ngikhuluma ngisenzenje indaba ka Vignero Chisayo. Khathesi indaba zangikhona ezisemthethwandabeni ezinye zangikhona asazi ukuthi zingaphi, kodwa esikwaziyo ukuthi uWikinelo wanikwa imali ngeZesa ukuthi akhe ama-solar plants, wanikwa imali ezokuthi avuselele indaba lezi ezesola, kodwa imali yangikhona khathesi asikabikwazi ukuthi iyahamba njani. So indaba yenkohlakalo yilo udubo futhi esinalo elokuthi even singakhangela ewange kulo munye ubusinessman othiwa ubaba uShepherd Tundia, okanye njengani ubesebenza ewange, ubesebenza ne-report lewange, yena engayisikho ku-report lewange. So indaba lezi ezenkohlakalo yizo ezinye ezisihluphayo lapha eZimbabwe ezokuthi thina imali okumele sibe layo kumbe amagetsi okumele sibe lawo asiwatholi ngoba imali zangikhona zihamba ezandleni ezingayithizo.
Lo-ke bekungumnumzana Masemba Kutshera, ingcwethi ecubungula ezenotho, ubexoxa ethungwane lontungameli Nkomo. Lizaxola-ke lapho sibe simngenise emoyeni sisithi ngumnumzana Msomi Mlilo, yena-ke oyisakamuzi sakoBulawayo, layo ubekhuluma ngalolu daba lokucitshwa kukagetsi.
Izolo sona singelawo ohambe ngo-2 wazaziyela ngabona ngo-11 ebusuku. Namhlanje ekuseni lababa yinto efanayo abuye ngama-2. Sibona i-timetable itsho ukuthi wona azahamba njalo ntambama, ngazi ntambama umbe yaqatha kathesi ngo-5. So ngasikhangela i-timetable yonke nje imiguza, siyabona ukuthi hhayi amagetsi asala singelawo isikhathi eside, so kunzima.
Ukuliphazamisa ngayiphi indlela kahle kahle ukusilela kwamagesi lokho?
Hayi, unavele ntunkamili ukuthi abantu nje sithwele nzima khonokho okuncanisele lapho siyaphosela amafrijini. So uzakhaya ukuthi uzulu ujikelele nje kuba nzima ukuthi aphile kakuhle, ngoba kona lawo khonokho okuncanabe lakho yabe kulondoloze zama ukuthi kumthove isikhathi ngoba imali iyahlupha. So nxa ungaphela magesi kutsho ukuthi sesizadanelela sezihlahleni njalo siziqede deforestation. So kunzima bona ngathi nje sesibuyela kudala laphana sasisishotela amagesi sisela kudala.
Amafutha ezimota wona unjani umu?
Kuye kwaba ngcono mhlanokhela umsokana we-trade fair, hhayi sakiwe sibili oba nje hayi vele edula, kodwa hayi wawathola wakukhuluma imali yakho kuphela, kwayekuvala nje imumu. Kodwa sesibuyele kusimo lesiyana amafutha sesitshona sezisemalayini.
Lo-ke ngusakhamuzi umnumzana Msomi Mlilo ekhuluma ngodubo solubehlele ngendaba ngenxa yokucitshelwa ugetsi okwenziwa ngabenkampani yeZesa. Iningi labashayeli bezimota elizweni lithi lilokhu lifolele amafutha epetulo emagalajini ngoba elokhu esilela elizweni. Kodwa-ke umphathintambo kahulumende obona ngezamandla omlilo otshiyeneyo lamafutha ezimota umnumzana Joram Gumbo uthi amafutha asekhona njalo okwamanje ayabiwa ngoba uthole imali eyizigidi ezingamashumi amahlanu zamadola $50 million eyama lines of credit eyokuthenga amafutha lawo. Kodwa umgcini sihlalo inhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi uthi bazakholwa ngokubona ngoba umumo ulokhe umubi kwamanje.
Nxa sinanzelela akwajintshi lutho, siyakwazi uhulumende ubekhanya ethembisile kuliviki ephelileyo sithi yena engxenye kwinsuku ezimbili ezintathu khonapho kungolwesihlanu besikhali ukuthi sinengxenye namhlanje imumo yabusuna usubuyele lapho kukhona imota sezizinathela nje. But iqiniso yokuthi ungabhoda emagarajini sinanzele ukuthi amalayini elo kenjalo kulamanye vele amagaraji angelalayo angela mafutha kumbe idizeli kumbe ipetrol lama amagaraji otholakala khona amalayini akhona ayisabeki, ungaze ungene ngapha emalokishini ungene ngapha phakathi edorobheni ngapha i-city center ngamalayini kuphela. So iqiniso elihle ukuthi vele akatshintshi lutho and bakhona abanye abantu vele abakhalayo abafuna lawo mafutha abadonde kuleyana ngenxa yokuthi indlela zakhona zinde kangaka. So okuyiqiniso ukuthi asisakwazi ukuthi njengoba uhulumende wasithembisa kodwa kuphela kwenzakali. I think ilotho esihlupho sesiswalala abantu ngabona bagcina bengasathembi uhulumende esilayo ngoba nxa kuyikuthi umhlonishi uminisi ekhuluma ulutho ethembisa abantu kungenzakali abantu bayaluza i-faith kuleyo uhulumende esilayo eZimbabwe kathesi.
Sixoxelaye umnumzana Gumbo uthi yena kufanele ukuthi ngabe sokulungile kathesi basawaba.
Mina angisoze ngikukholwe ngoba asiyo nkulumo yokuqala leyo. Uzakhumbula ukuthi sokungamahlandla ambalwa uminisi ofana naye esitele sithi hhayi amafutha kunje kuyabe sokuright kunje kuyabe sokulungile kuyabe sokulungile kungelalitho likhona. So ke uthi kukholwe lokho ayisikho nxa amafutha ekhona kanti kungani bengayoya bangene emagarajini wonke abantu bengalayili. Ngoba kathesi yanazele ngaze wathola emagarajini asegqagqagqa khona amagaraji wonke khona okuyatshengisa ukuthi ungabona kunjalo. Angukholwa mina ngoba uyakhanda amafutha wakho nga amafutha akhona ngayangena emagarajini wonke sesiwabona abantu bathenge bangalayini. Nga abantu beloku belayina vele asikukholwa lokho njalo ngiyaphinda futhi ukuthi vele asiyonto yokuqala lokho uhulumende okhuluma izinto angazenziyo. So ke sithi uminister kangakhulumi kathule kodwa sibona amafutha esekhona yikho sisakholwa ukuthi wakutsho okuyiqiniso.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association lapho ke limuze exoxa ecingweni ekobulawayo lo Sthandekile Mhlanga owe Studio 7. Iningi labalandeli bebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana John Nelson Chamisa lilokhu lisola umkhokheli webandla le-MDCT unkosazana Thokozani Khubhe ngokuthi athi nguye osokumele abe ngumkhokheli webandla le-MDC okwesikhatshana u-acting president besalindele ukuya emhlanganweni omkhulu we-extraordinary congress iyokukhetha umkhokheli oqotho waleli bandla. Lokhu kulandela isinqumo somthethwandaba waphezulu esokuthi umnumzana Chamisa kasiyo umkhokheli oqotho webandla le-MDC ngoba engakhethwanga ngemfanelo kulandela ukubhubha kwayekhokhela lelo bandla umnumzana Morgan Tsvangirai Umoyi. Asizweni-ke unkosazana Khubhe echasisa ngalolu daba kungxoxo asanda kuyenza lo Sithandekile Mhlanga owe-Studio 7.
Ngo-2018 ngo-February kwakuthangirayo ebhubha kwakumele ukuthi mina ngi-acte njengo-president ngibe sengibizela kwi-extraordinary congress lapho abantu ababezahamba khona bayekhetha umkhokheli abamfunayo ukuthi abe ngu-president. Akusazanga kwayenzakala khona lokhu abanye bathatha ngodlakela bazenzele okwabo. I-court judgment ephumileyo isikhuluma ukuthi kumele sibuyele emuva ngo-February 2018 siqalele khonaphana lapho engingu-acting president khona. Ngibizi extraordinary congress abantu bonke ama-delegates abaka-2014 abahamba congress ka-2014 konke labana yibo kumele ukuthi babuye ku-extraordinary congress bazokhetha upresident wabo abamfunayo.
Kodwa abanye bathi ulalo ibandla lakho waqhuba lo mhlangano we-congress walo owe-MDCT lelikamnumzana Chamisa laqhuba owalo owe-MDC.
Kathesi i-court isithe yona sibuyele emuva siyenze izinto ngendlela okumele zenziwe ngayo. Ukuthi mina ngibe yimi acting president liyakwazi ukuthi laphana kwenza udlakela laba bazisaka bathi ye mina enejiwe yimi u-acting president kwasekusuka kwaba lokwehlukana khona lapha. So i-court sithe kufanele kubuyelwe emuva izinto ziyenzwa ngendlela eqondileyo ama-delegates wonke ka-2014 abuye sithi gwaqa kuyekhethwa upresident of ufunwa ngabantu hatho kodlakela
siyasibona isinqumo somthethwandaba njalo siyakubona lokwenzakalayo esingathi yi reality ubona ingane abantu bengakwamukela yabe MDC le ekhokhelwa ngumnomzana Chamisa ukuthi ubakhokhela ube ngu acting president wabo
into kufanele vele ukuthi abantu abaningi bathiwa ngaphandle abaka 2014 ibe sikhuluma ngabo yathi abaka 2014 bona labo ngakhanga elindawo eziningi abantu bashaba umkhosi konke ngkhona ngayo yibo labo thina sifuna ukuthi babuye ngothi ukuthi esibuyele emuva phela asikhulumi ngalokho sokuhamba ephambili singabuyele emuva kathi sesibuya ke sesihamba ngendlela eqondileyo indlela esemthetheni indlela elandela iconstitution abantu bezikhethela upresident abamfunayo hathi lokhu ani ukuthi abantu bachaywa thina safuna ukutshiselwa ezindlini sigijinyise isikhathi sonke lokhwana kwakungaqondanga khona lokhuyami kwanqaba abantu ukuthi abekhethe bengakhetha njani umomunje onjengakhona lo
seliqalisile yini ukukhulumisana labo abanye benu njalo bengakwala lokhu liza kwenzana
khathesi sesiseza khuluma lamagqwetha ethu ukuthi amagqwetha ethu ahamba ayekhuluma labonke labana abantu abasayithiweyo kujudgment la yena lo wahambisa indaba yangkhona ukuthi kumele ukuthi sihlangane nini sonke ukwenzela ukuthi sicale ukuthi silungiselele leyo extraordinary congress abazayala ukubuya akulanto esingayenzi sizaqhubekela phambili thina silandele izinto ezisemthethweni ngokuthi thina abanye siyahlonipha umthetho
singu acting president ibandla uyabulikhokhela lona ibizo liyabe liyilipi
iMDC engiyikhokhelayo kathe sekuthiwe ngiyikhokhele yiyo iMDC esayisungula ngo-1999 mina ngiloba kuthangirayo yiyo kathe sekuthiwa ngiyikhokhele abayibo ababesikhethile thina ngo-2014 yibo futhi abazali abezokhetha upresident
lo ke bekungunkosazana Thokozani Khubhe umkhokheli webandla le-MDCT uxoxele usithandekile Mhlanga eseHarare Live Talk lamhlanje sikhangela udubo lokusilela kwamandla kagetsi elizweni osokubangela ukuba abantu babe lamahola athile loba ilanga lonke bengela ugetsi. Thumelani i-text message kunombolo yesithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Eliwulaleleyo ngumsakazo we-Studio 7 e-Voice of America liwuzwa liphuma ngapha ngase-Washington DC. Wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Iran seligwebe esinye isisebenzi se-British Council ukuhlala ejele kweminyaka elishumi. Isisebenzi lesi esesifazane siyisizalwane se-Iran sethethwa icala lokusebenzelana lesoli zakwele-Bhilithane lapho sisebenzela i-British Council laloba abogatsha lwezemithetho bengavezanga igama lakhe iningi linakanela ukuba ngu-Aras Amiri obotshwe nyakenye esekwethekeleleni abemoli yakhe kwele-Iran yena esehlala kwele-Bhilithane. Uthi ke kuyimvama ukuthi umeli weMelika kwele-Vietnam abuyise osomabhizimisi belizwe lakhe kwele-Vietnam kodwa lo nyaka kulomehluko. Ngenyanga ezayo umeli weMelika kwele-Vietnam u-Ambassador Daniel J. Credence Brink uqoqa uletha osomabhizimisi bakwele-Vietnam eMelika ukuzodinga amathuba okusebenzelana labanye babo abaseMelika. Ingcwethi emsebenzini wokuphathisa abaphatheke kubi emicabangweni loba ingqondo ama-counselors zithi umkhuhlane wengqondo obangelwa yikucabanga kakhulu i-depression usuyingozi enkulu osokubangela ukulahlekelwa ngumphefumulo ngokuzibulala ikakhulu ngalezi zikhathi zokonakala kwesimo somnotho welizwe. Lezi ngcwethi zikhuthaza abenhlangothi ezehlukeneyo zempilo okugokela olwezekholo ukuba basize ekwehliseni lolu dubo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umfundisi Mazwari Rashe Mabhuku we-Wisdom of All Nations Church in Zimbabwe. Ngomunye wabakumsebenzi wokuphathisa abayabe sebephelelwe ngamacebo ukuthi benzeni lapho bebhekane lobunzima. Umfundisi Mabhuku uchaza ubunzima abhekana labo yena ngemva kokulahlekelwa ngabazali belandelana esaseleminyaka engamachumi amabili lanye. Ngaleso sikhathi eswela angakhuluma naye ukwehlisa inhlungu ayezizwa ngaphakathi.
I remember I would struggle to sleep, literally. I would twist and turn. Some people would call that midnight situations of.
Ngisakhumbula ukuba ngangisehluleka ukulala. Ngangithi ngizama ukulala, ngizame ukuphenduka ngapha la ngapha, kodwa kungavumi ukuthi angeke ngathi ngake ngangena umcabango wokufuna ukuthatha umphefumulo wami, kodwa ngaba lesikhathi lapho engafisa khona ukuba ngabe uyadabuka umhlaba ongidingi. Kwakuyisehlakalo esesabisayo kimi.
Kungalesi sizathoke uMabhuku wakubona kufanele aphatheke kuhlelo zokusiza abanye ukuba baphole emoyeni njengalokho okwenzakala kuye. Labenkolo ezehlukeneyo uthi kulutshwana asebethe bakwenza ukusiza uZulu emabandleni abo ngoba isikhathi esiningi bekuthatha njengodubo lwemimoya kumbe amadimoni. Lalapho umuntu eveza izibonelo zokuthi usephelelwe nje yingqondo lamacebo ngenxa yalokho okuyabe kumehlela empilweni yakhe ngaleso sikhathi. Unobhala jikelele ebandleni le-Methodist Church in Zimbabwe, uReverend Dr. Jimmy Dube, uthi lokhu kubangelwa ukuthi uZulu onsundu lokhe engakazwisisi imikhuhlane yengqondo etshiyeneyo loba ukuyehlukanisa okubangela ukuba inengi liphange lithi yimimoya emibi loba ukuthakathi.
Sikubona ngokuthi lona ibala le-depression asikabi lalo equivalent, but ama-symptoms silawo ayazakala and sihlala labantu abanjalo kuma-communities ethu. So kaningi sizesibona umuntu either esecommitted suicide kumbe esefike ku-level engayisiyo, singona sinanzelela ukuthi umuntu lobegula kumbe sezezaphambana sibili ingqondo, but still angazaphambana ingqondo sithi wenziwa. So I think kusase lo msebenzi omkhulu ikakhulu kelakithi ukuthi abantu bakuzwisise ukuthi nxa ukuthi umuntu le-depression kuyini exactly okwenzakalayo, ukwenza ukuthi lalaba abahlala laye bakwanise ukumsiza laye akwanise futhi ukuthi adinge i-medical help.
Kungalesi sizathoke uReverend Dube ethi usesemkhulu umsebenzi okumele wenziwe ngabezokholo ukusiza labo abayabe behlelwe ngumkhuhlane owe-depression ngalezi zikhathi zesimo sokonakala komnotho lezombusazwe. Sekulabafundisi asebevumbuluka abaqinisa elokuthi kubangelwa imimoya.
I have examples of abantu ababuya lama-testimonies abenjela ukuthi mina ngaba le problem enje, I got into depression, but abantu bathi sithi ngiyazenzisa. Ngoba umuntu angangena ku-depression ungani ku-dark, dark tunnel, a long night, uhamba ungani phakathi kobusuku khona kusenini, aluze i-appetite, abanye baluze i-weight, abanye ahambe ekhuluma yedwa sihlangane lapha ezitrade ngenxa ye-pressure lezi ezikolo. But ungahamba e-church, most of our churches alasipho sokunanzelela ukuthi umuntu lo uku-depression, bathi either uyazenzisa umbuloyiwe.
Isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Divine Destiny ZDD unkosikazi Barbara Sibanda ugcizelela kulokhu.
Kunje izikolo ziyavulwa, ama school fees akhwelile, abazali abenelisi ukubhadala kanye lokunye okufunakala ezikolo. Lokhu kubangelwa yimali esiyisebenzisa elizweni lethu engasathengi lutho, njengokulotshiweyo elizweni likaNkulunkulu Isaiah chapter 1 verse 21-23. Sixwayisa uhulumende weZimbabwe ukubana ananzelele izenzo zakhe njalo enze ukuhambelana lokulotshwa kweconstitution yeZimbabwe.
Imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zohlangothi olubona ngemikhuhlane yengqondo kugatsha lwezempilakahle ukuthi sithole ukuba selulukhulu okunganani lolu dubo elizweni ngalesi sikhathi isimo kwezomnotho singesihle yehlule. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ukapt
Ukapteni weqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi uMerige eni Musonda uthi kuqakathekile ukuba badlale imidlalo yokuzwana amandla phambilini ngokuya kwabo emidlalweni yokudinga amazwe aza kuyaphatheka kweyezizwe zomhlaba ezaqutshelwa kwele Scotland. Intethele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ndawonye lezinye.
Iqembu labesifazane elimela ilizwe leZimbabwe emdlaleni kakhilikithi lithole ilungelo lokuyaphatheka kusigaba esokucina esokudinga amazwe aza kuyaphatheka kwimidlalo yezizwe zomhlaba ngemva kokunqoba kumncintiswano oqhutshelwe esigodlweni iHarare ensukwini ezisanda kwedlula. Amantombazana kweleZimbabwe aphumelele kuyo yonke imidlalo abayidlale kulo mncintiswano, njalo kufinali badibane leqembu laseNamibia lona abalinqobe ngamaranzi angamashumi amahlanu. Isigaba sokucina esemidlalo yokudinga amazwe azaphatheka kumncintiswano wezizwe zomhlaba izaqhutshelwa elizweni laseScotland ngenyanga kaNcwabakazi langenyanga kaMpandula. Ekhuluma lentatheli zemidlalo ekupheleni komncintiswano oqhutshelwe esigodlweni, ukapteni weqembu leZimbabwe uMary Ann Musonda uthe kuzamele balungisele kanzima ukuze bafinyelele ukuyaphatheka kwimidlalo yezizwe zomhlaba.
Kuma-global qualifiers sizadibana la maqembu aqine okwedlula lawo besidlala lawo. Yikho esikudingayo yokuba sidlale imidlalo eminingi phambilini kokuyaphatheka kuwo. Nxa singathola lelo thuba, lokhu kuzasiphathisa ukuba silungisise iqembu lethu, sililolonge, siphinde njalo sikhande amasu amatsha awokusebenzisa emidlalweni esiyakuyo.
Iqembu leZimbabwe ngelinye lamaqembu ayisithupha osekusaziwa ukuba aza kuphatheka kumidlalo yokudinga amazwe aza kuyadlala kumidlalo yezwe zomhlaba ndawonye lamazwe abalisayile Scotland, okuyilo elizaqoqala imidlalo eleThailand kanye lePapua New Guinea. Amanye amaqembu amabili azaphatheka kulimidlalo khona azakwazakala ngemva kwemidlalo ezaqhutshwa kuzwekazi laseMelika kanye laseEurope. Amaqembu amabili phakathi kwamaqembu lawa ayithoba mina mbili azaphutsha esendaweni ezimbili ezakuqala yiwo aza kuyadlala kumidlalo yezizwe zomhlaba, yona ezaqhutshelwa elizweni lase-Australia ekuqaleni komnyaka ozayo. Sikhangele umdlalo wenguqu. Iqembu leCape United yilo eselihlezi phezu kwengalane yemiklomelo kwisigaba seCastle Lager Premier Soccer League ngemva kokunqoba elikwenze eletriangle nge-2-1 ngensonto. Iqembu leCape United lilemiklomelo elithumi lesithupha ngemva kokuba lidlale imidlalo eyisithupha. Endaweni yesibili kule qembu leChicken Inn lona elibhaxabule le-Highlanders nge-3 kanyanga ngomgqibelo, njalo lilemiklomelo elithumi lanhlanu. Iqembu leZ-PC Caribbean lihlezi endaweni yesithathu lilemiklomelo elingene leChicken Inn, kuthi iqembu leFC Platinum lithe ngokudliwa elikwenziwe nge-1 kanya. Liqembu leTel 1 latshelela lisuka esiqongweni lahlala endaweni yesine lilemiklomelo elithumi lane. Emsileni wengalane kule qembu leBulawayo Chiefs lona elithole umklomelo walo wakuqala ngemva kokuba untshikilo bhanqa 0-0 lele Harare City ngomgqibelo. Endaweni yesibili usuka emsileni kule qembu leHighlanders lona elile miklomelo emine ngemva kokudlala imidlalo eyisikhombisa, kuthi endaweni yesithathu nxa usuka emsileni kuhlezi amaqembu abalisayo leYada kanye lele Mshawana Stars wona ale miklomelo emihlanu iqembu ngalinye. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanjini.
Sesidliwa ngumangoyo kodwa singeke hlukani namhlanje othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokela. UZulu weZimbabwe seveze ukukhuthukuthela phezu kokucitshwa kwamandla kagetsi ukuqale ngeviki edluleyo njalo ukukhangelela ukuqhubeka okwesikhathi eside. Iningi labashayeli bezimoto elizweni lithi lokho lifolele amafutha epetulo emagalajini ngoba alokhu esilela. Siqhubeka ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uTraxedis Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.